Endabeni zethu lamhlanje lilo Gifstube. Unkosikazi Joyce Mjuru webandla leNational People's Party uchaywa ngabacathangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Uhulumende weBrithani usethume omunye wabaphathintambo bakahulumende ukuthi ayikhulumisana lenkokheli yeZimbabwe ngobudlelwano bamazwe la. UZulu uthi ukukhethwa kukamahluli weHigh Court uPriscilla Chikumba ukuthi abe ngumgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission akusoze kuguqule indlela okwenziwa ngayo ukhetho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zifuna ukuthi uhulumende ayekele ukubopha abantu bokuza ngaphansi kohlelo lwe-Operation Vuela. Ikansili yedolobho lakoBulawayo yenza uhlelo oluza kwenziwa phakathi kwamalanga alikhulu olujonge ukuthuthukisa impilo kaZulu. Kuleto kulamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, sixoxa ngokukhethwa kukamahluli weHigh Court uPriscilla Chikumba ukuthi abe ngumgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission. Tumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini bokuzilibazisa ekhasini lethu lele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapha 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kilohertz shortwave. Lingakhuthwa ukuthi sikuWhatsApp lakuFacebook kuVOA Ndebele.